So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uIvans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kwandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 13 kwenkwezi 2023 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC selilobele umgcinisihlalo ogatsha lwezokhetho lwe-ZEC unkosikazi Priscilla Jigumba. Likhalaza ngokungahlelwa ngakuhle koluhlu lwabavoti olungela mabizo abanye.
20 meters. Uzathola ukuthi umuntu lo nkosikazi wakhe sebeyehlukaniswe yi-delimitation. Unkosikazi nxa evotela eDakamela Primary usekufe Nkayi North.
Amapolisa athi akhathazekile ngokuqonga kwezehlakalo zokubulawa kwabantu kulandela udlakela oluqhamuka ezindlini olwe-domestic violence ikakhulu eziqondiswe kwabesifazana ngomyeni babo.
Udlakela lolo lwezindlini luqhubeka lusiya phezulu and okubuhlungu kakhulu kade ukuthi abantu sebefika esikhathini sokuthi baze bagamulane, babulalane, bagwazane, okuyinto ebuhlungu kakhulu.
Kwezemelika, iyavungama inkundla kubandla lama-Republicans lapho inani labafuna ukumela leli bandla kukhetho lokudinga umongameli lokhe liqansa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asamben matuta siyo vota.
Asamben matuta siyo vota. Si vote.
Ivandla le-CCC selilobele umgcinisihlalo ogatsha lwezokhetho lwe-ZEC unkosikazi Priscilla Jigumba likhalaza ngokungahlelwa ngakuhle koluhlu lwabavoti olungela mabizo abanye. Unobhala obona ngezokhetho kubandla leli umnumzana Ian Makone utshele uJigumba ukuthi ibandla le-CCC libuthanise ubufakazi bokuthi uluhlu lwabavoti lolu alulotshwanga kuhle kuzigaba zonke zelizwe. Njengesibonelo uMakone uthi eGogwe neMbuziya abantu abalamabizo aqala ngo-A esiya ku-M abakho kulolu luhlu. Ngesizwe umlayezo esithunyelwe ngumsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Uhlelo lokuhlola amabizo okuvoters roll ahambi kahle ngoba ekuqaleni iZEC izange yenze kahle ngokuthi ibikele uZulu ukuthi kuzaba lohlelo olokuhlola amabizo. Kwakumele iZEC yazise uZulu andubana lolu hlelo luqaliswe lokuhlola amabizo. Kwakumele ukuthi kulesikhathi bahle babikele uZulu ukuthi ngeSabatha 27 May kuyabe kuqalisa uhlelo lokuhlola amabizo luze liyephutsha ngolwesithathu Wednesday 27 May. Manje lokho abazange bakwenze. Waphonga ukubonakala ngelanga lokuhlola amabizo sebefaka amaphepha ezikolo ukuthi uhlelo soluqalisile. Abantu ngikhuluma so emakhaya abakwazi ukuthi kulohlelo lwalo lokuhlola amabizo. But ngiyakhuthaza uZulu wonke ukuthi bahambe bayehlola amabizo. Njalo sisazama ukuxoxisana le-ZEC ukuthi ngabe bayangezelela isikhathi ukwenzela ukuthi abantu bafinyelele ukuyafika khona lapho okuhlolwa khona amabizo. Okusidanisayo kwezinye indawo ama-voters roll kawekho. Kodwa kuyabe kulomuntu uyabe ehleli phakathi khona lapho ku-polling station uyabe buza abadala ama-details abo ebhala kuphela ephepheni. Lokhu kuyasidanisa kakhulu. Kulesidingeko sokuthi kungezelwe amalanga ukwenzela ukuthi uZulu wonke abekwazi ukuthi kulohlelo lolo lwenzakalayo ukuthi lawo bayenelise ukuyafika kuma-polling station baye-checka amabizo abo ku-voters roll.
Manje njengoba uhlelo lolu luphela ngolwesithathu, libona ungani kuzadingeka na ukubana kwengezelelwe amalanga alolu hlelo?
Sesikhulume lenkokheli zethu kuma-district atshiyene eMathebeleland ukuthi bahambe ema-ofisini awe-ZEC bayexoxa lobukhokheli be-ZEC kumbe u-district elections officer bemazisa ngesidingeko sokuthi amalanga kumele angezelelwe ukwenzela ukuthi abadala emakhaya, amajaha lezintombi asebafikisa iminyaka engu-18 abarejistayo ukuvota ukuthi baye-checka amabizo abo ukuthi akhona ku-voters roll. Lokho ngikhuluma so basendleleni ukuyafika emahofisini ngoba abaningi bavela emawadi akhatshana lama-district centers lapho kutholakala khona ubukhokheli be-ZEC.
Zona khona izikhalazo zenu lizihambise ngapi?
Khathesi ngesikhathi lesi esokuhlolwa kwamabizo bekumele iZEC yenze imhlangano yezakhamizi ibachazela ngokuqunywa kwamawadi esikubiza ngokuthi delimitation. Khathesi enkayi South iZEC sidale inkalakatha yohlupho. Uzathola ukuthi umuntu ovota eDakamela primary useku ward 15 enkayi North, ovotela eDakamela secondary ulokhe eku ward 16 enkayi South. IDakamela primary leDakamela secondary zijiyana kuphela nge 20 meters. Uzathola ukuthi umuntu lo unkosikazi wakhe sebeyehlukaniswe yi-delimitation. Unkosikazi nxa evotela eDakamela primary usekuNkayi North, then wena nxa ulokhe uvotela eDakamela secondary ulokhe usenkayi South. Lezi yizinto okufanele zilungiswe yi-ZEC.
Mayuyu Zulukandaba, siyaxolisa. Lo ke ngumnumzana Jabulani Hadebe, umsekeli kamgcinisihlalo wesigaba seMatabeleland North kubandla le-CCC. Ubekhuluma-ke ngokwenzakala khona le eMatabeleland North. Okwamanje-ke sizwe umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ekhuluma ngodaba lunye lona lolu olwamabizo angekhoyo ku-voters roll.
Balele umama uJustice Chigumba simtshela ngokuthi kulabanye abantu abazenza ama-CIO ensitha angekho emthethweni okuthiwa yifazi, ehlukumeza abantu njalo sithatha umsebenzi we-ZEC izincoma yona isithi balamandla. Bathusela abantu, babhala inamba zesithupha wonke umuntu obuya ku-registration center ilizwe jikelele ku-10 provinces. Njalo sichasisile ukuthi amaprovinsi wonke kulabantu abaswelakalayo, abanye baqala bakhutshwa ezindaweni abahlala kizo eziseduze belahlelwa khatshana kwamanye amaprovinsi noma kwezinye iziqinti. Egogwe kulabantu amabizo abaqala ngo-M, amawards wonke kabalawo lawo amabizo aqala ngo-M. Sinanzelela futhi ukuthi kulabantu abasebenzisa iBVR leyo esecha efonini *265# iza kubikela ukuthi wena urejistiwe endaweni ethile, ikhuphe amabizo akho wonke njola le number zesithupha le address, kodwa uthi sufika khona bakutshele ukuthi awulabiso. Okunye kusimangaliseyo ukuthi abantu abavota ngo-2018 abanye bavota lonyaka ngama-by-election, khathesi sebedinga amagama abo awazuzakali ku-voters roll. Into le itshengisa ukuthi iZEC ilahlekile kakhulu ngoba ayilandeli iConstitution le-Electoral Act. Ngalokho sibacebisile ukuthi kufanele kube lo mhlangano masinyane silungise izinto lezi amicably, silungise ngoba okwakhathesi sifuna ukukholwa ukuthi baphambanisile abenzanga ngabomo. Akuhlalwe phansi amabandla wonke lama-civic society sibone umhlahlandlela ukuthi kungalungiswa lokhu kanjani, ngoba isikhathi sokutshelana amanga lokusolana asisekho. Sifuna ukuthi sihlale le-ZEC, le-civic society, lama-church, labanye bonke abazizwa bephathekile ngoba i-constitution ithi wonke umuntu lemvumo yokuvota. Sesibona abanye abantu abathwa ngabefazi abasebehluthuna amandla e-ZEC, yona i-ZEC izalwa yi-constitution. Sibona konke lokhu bazama ukuhlukumeza abantu, abantu kona bezakhalala benze umathanda. Yikho ibandla lenu sithi cha, lokhu kungazala idonki ingazala inkomo. Siyafunga ngoba sesibona ukuthi kulabantu abazipha amandla angayisiyo. Siyabonga Zulukandaba, ukusihlomisa lisipha imfumba edezifihlwe izekhi besenzela ukuthi abantu bakamthwakazi labakamambo bangavoti. Yikho konke lokhu sibona ngani siza kulungisa. Sifuna i-free and fair elections masinyane. Siyabonga.
Lawo-ke ngamazwi esiwathunyelwe ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Silokhu sikudabalunye isiphathamandla sezek umnumzana uTloyile Silayigwana uthi bonke abathole kuphambanisekile kuluhlu lolu bamele bahambe babhalele i-commission ukuze kulungisiswe. USilayigwana utshele iphephandaba le-Herald ukuthi injongo yokuvulela uZulu uluhlu lolu yikuthi kulungisiswe konke okube liphutha.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Amapholisa athi akhathazekile ngokuqonga kwezehlakalo zokubulawa kwabantu kulandela udlakela oluqhamuka ezindlini olwe-domestic violence, ikakhulu oluqondiswe kwabesifazana ngomyeni babo. Embikweni wethulwe izolo, amapholisa anike umzekeliso wokuthi abanye abesifazane bayaganyulwa ngamahloka kumbe ngamakhuba, njalo abanye abesilisa bayagwazana ngengqamu. Umnumzana Zipho ngezipho Ndebele, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ePhadare enkundleni Men's Forum on Gender, ithi iyake ixwayise abanye abesilisa abalethwa yimthethwandaba ngoba bedale udlakela. Utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bakhona njalo abanye abesifazane abalokhu behlukuluza abesilisa.
Inkulumo eliqiniso, ngakhangela udlakela lolo lwezindlini luqhubeka lusiya phezulu and kubuhlungu kakhulu. Kade siko ukuthi abantu sebefika esikhathini sokuthi baze bagamulane, babulalane, bagwazane, okuyinto ebuhlungu kakhulu, okuyinto engajayelekanga ezigabeni zethu, but sokuyinto esijwayelekile nje, sisenzakala phose zonke izikhathi. Lokho siyakubona lathi njengenhlanganiso. Amadoda izikhathi eziningi yiwo ahlukuluza umama. Even inhlanganiso yethu yePhadare enkundleni Men's Forum on Gender, injongo yayo sibili yokuqalisa iqaliswa kwakuyikuthi iqede udlakela olwenzakala ikakhulu kubomama, ilinganise njalo, incedise ukuthi kulinganiswe amathuba phakathi kwabomama labo baba. Into le sasiyenza sihlanganela sisebenza kakhulu labo baba ukuthi amadoda akhulumisane lamanye amadoda ukuthi udlakela ayisiyo indlela esixazulule, kumele sixazulule ngayo inkinga zethu esilazo emakhaya, inkinga esilazo esigabeni, kodwa kumele sihlale phansi sikhulumisane, sidinge ezinye indlela zokuthi sixazulule inkinga esihlangana lazo. Njengenhlanganiso sikholwa ukubana okoniwa ngomlomo kulungiswa ngomlomo. So abantu asihlaleni phansi sixoxisane, sidinge indlela engasokuhlukuluza, indlela engekho violent yokulungisa izinkinga zethu esihlangana lazo.
Libaxwayisa lithini abantu? Liyahlangana labo yini wonke abalwisanayo? Libeluleke.
Silendlela eziningi esizisebenzisayo ezibizwa ukuthi awareness, ukuthi siyahle siyekhulumisana lamadoda ezigabeni ezijiyeneyo, sibonisana ukuthi kuyini esingakwenza ukuthi siqede udlakela emizini yethu lezigabeni zethu. Singancedisana njani? Sikhulume, sixoxisane, kungabi lo dlakela osolwenzakile. Kwesinye isikhathi njalo siyahlangana sikhulume kulabo mama, osisikhathi siyahlangana lezinye izinhlanganiso ezabo mama, lazo bebuye labo mama, lathi sibuye labo baba, sihlale phansi kukhulunyiswane, kuboniswane ukuthi yikuyini okungenzakala ukuthi udlakela luphele ezigabeni. Kudlakela ke lapha obaba izikhathi eziningi abahlukuluza omama, kodwa of course bakhona obaba laba abahlukuluzwayo, laba abadinga ukubana bancediswe. Njengenhlanganiso ke sile counseling department ekhona ukuncedisa labo abahlukuluziweyo lalabo abahlukuluzayo. I-counseling department yethu ivulekile, iyancedisa wonke ubaba lomama abahlukuluziweyo labahlukuluzayo. Abahlukuluziweyo bayancedisa ukuthi kuyini abangakwenza ukuthi bangasahlukuluzwa, ukuthi uhlukuluza kwabo kuphele. Abahlukuluzayo labo bayancediswa ukuthi bedinge ezinye iindlela zokuthi baba resolve ama conflicts abo bengasebenzisanga odlakela so siyasebenza lamadoda azibuyelayo maybe ama perpetrators abahlukuluzayo abazibuyelayo voluntary bezothola usizo labanye ababe refiwe ngama court ukuthi abuye azothola icounseling njalo lamapolice aya refer abantu ukuthi babuye njalo bazothola icounseling kunhlanganiso yethu njalo siyasebenza labe majele ukuncedisana ukuthi labo abangene ejele ngenxa yokuhlukuluza abanye bancediswe bazwisise ukuthi into abayenzileyo yinto embi okunganani ebuhlungu okunganani njalo bananzelele ukuthi nxa sebephuma bengaphindi bayenze into enjengayonaleyo so siyancedisana lama government departments achiyeneyo lama organization azimeleyo njalo achiyeneyo lama individuals ukuthi sincedisane ngoba nasiqede udlakela lolu osoluhluphile kangaka emizini lasezigabeni zethu nyabona
lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Zipho ngezipho Ndebele isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ePhadare enkundleni Men's Forum on Gender obexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usethule eminye njalo imizamo yokumisa ukuwohluka komnotho phansi kwemigomo emitsha kuza kukhuthazwa ingatsha zikahulumende ukuthi zisebenzise idola leZimbabwe. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi inhlanganiso elwisana lezijeziso ezafakelwa inkokheli yelizwe e-Broad Alliance Against Sanctions isihambise uhulumende welemelika emthethwandaba phezu kodaba lwezijeziso lezi. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani baphathi bohlelo yabo. Hayi siyezwa sibili into ezenziwa ngabezekhi. Izekhi vele abaqalisa ukuhamba belahla amagama abantu nento yabo vele ususiya kudala kade sibakhangela ukuthi izanu singadliwa so abezanu vele lokhu into abadla ngayo leyo badla ngayo vele akuya kumangalisi so loba kunjalo siyahamba siyevota kunjalo sibili kade sibesala ukuthi ba-announce ilanga lokuvota inxathi wabonto hey kunzima umfana omncane bathwalela ubhulu okhulumayo ngugagisa Mchijo Mkhwananzi ngiyabonga.
Salibonani ku Studio 7 siyabingelela sithi ziyani lesilo size sinyama sikamthwakazi siyalibingelela emagumbeni wami umhlaba lapha elikhona Nkosi yami ye libingelela nguye umzukulu kaXamuka Vinjela untaba kayibhodibhodo ngaba lentebe kuphela awuthi ngihlale edabeni ngeke lokulandisa kakhulu ngizwile ubaba bethathe interview lo Dube lapha uMthembo Nkosi yami wayevuka ngolaka uyambuza ukuthi yena ngikhulumela imali South okuthi uyalwa kanti abantu bezanu-PF kanjani kanti wayelisilo phendula kahle baba phendula kahle beka amaphapho phansi uphendule lokho okwaziyo ongakwaziyo ungakuphendula ulowa umuntu bekubuza ulelungelo lokuthi akubuze uphendule layo into hayi kuvuka ngolaka umuntu uma ekubuza no bantu bezanu ake liziphathe kahle yeye ngikhuluma ngikhona la angikho eGoli ngise-South Africa esifundeni or ngithi province esasempumalanga embombela yikho la engikhona ngikhuluma ngikhona la ye phela abantu abaningi umuntu noma ese-Cape Town uyathi use-Goli kanti hhayi iGoli phela ngeke ukuthi use-Victoria Falls ukuthi kobulawayo no siyabonga asambeni siyevotanini impela bantu bakithi nonke emagumeni omhlaba asambeni siyevotani impela kodwa no abantu bezanu-PF sebeqalele ubumenemene babo into abazenzayo lezi okuthiwa uyathi wena ungebhulawa uyebhalisa kwezindawo sofana nogogo bagibela amabhasi no mani akelekele ukuthi irobha abantu bezanu-PF sesibona thina ngethina siyabona mpela siyintsha sizelwe ngama-80s no lingasirobha ya abazali bethu elalibarobha please asambeni siyevotanini sonke nini bantu bakithi ngala amagama ngithi lapha elikhona uNkulunkulu alivikele balandeli yesi Studio 7 kanye nabalaleli bakhona kanye labasakazi bakhona nonke ngeke ndibale ngamagama. Amen.
Studio 7 lichona njani badala ayithi nasiyachona into engizathanda ukukhuthaza abantu lapha abantu bakithi embakhuthaza kakhulu ngesizathu sokuthi sokucheka amabizo awo losikhathi sokuba sokuvota kuba bangapheli inhliziyo abantu naloba amabizo aba amaningi etshintshiwe umuntu ade votele kumbe kuba unkulumane kumbe sesebhensa asizameni sibe ngendlela zonke ukuthi singadedi siyevota esikufuna kwenzakale asimeni izivindi laba amayouth ezanu ngathi besiyavota ngiyabanxusa bakhangelela ukusasa ukuthi ilizwe lethu livuke bengabe lonke bengama-$50 bebone umuntu ozasiyenzela ikusasa lethu. Hlakaniphani mayouth yekele ukuhlala limbesisekile ungelanto eliyithola tshona ligijima ngezepolitiki lingakasebenzi ungela ihlala kahle khona elizweni likube le mfundo kathi esikunje abanye into kuthiwa yi-AT M abayazi futhi ukuthi ba kuthi umuntu angena ku-AT M kathi siya kulo muntu osebenza uthola impentshe nakudla fumane enhluphekweni lingene ukukhanyeni libona abantu abangathuthukisa ilizwe lethu ukuthi liphumelele ilizwe linothile kakhulu uhulumente wayezanu kakwazi kahawukela into enziwa ngomakhelwana bakhe amanye amazwe aseseduze kwabi akusuthi abawoni omapresident abamakhelwana bethu bayona bayadla imali yombuso kodwa abantu abavulala ilizwe okwakithi kuyayangisa kakhulu. So asizamenini ukuthi sifundisene ilizwe siyevota loloba betshintsha amabizo ethu yokubhalisela sambenini loba kunzima sambenini siyevota kuphela siyalandele siyevota. Ngiyabonga ukukhuluma ngoSlwanda kule Buhlwana. Salibonani Studio 7 linjani bantu bakithi ayi nasiyaphila. Into abantwini bakithi bantu lingavuma ukukhohliswa iqembu lezanupief waziyazwa ukuthi kwezinye indawo bahamba benika abantu ama-$5 kutho ukuthi uma beqeda ukuvotelwa phela vele bayatshayi khona futhi behambe njengakhona ukuvela kuhlale bekuyenza ngoba into yabo veleleyo ukuthi bayancenga abantu ngezinto so singarojwa ngamaswithi njengabantwana sibadala mazingaka asiyenzele utshintsho asibende utshintsho ilizwe lethu loku uma besinika izimadlanyana kwama-$5 loku asithathe besizidlelendo uma sizengena ebhokisini siyakwazi ukuthi siyenza kuphela.
Samile emsakazweni siyabonga kakhulu umsebenzi lesiphathela wona. Lapha nginombuzo omkhulu kakhulu okubo bonke abantu nje abamamela umsakazo sonke nje sami si-worried ngendaba ye-election day khona ukuthi njengoba izeki ihluleka ukuqondisa nje i-voters roll labantu ukuthi bekwazi uku-check-a amagama wabo manje jwase election izeki yona le yabhithi uhlelo izakhona yini ukwenza impumela ihambe ngendlela yemfanelo kumbe vele sebeqoqe khona ukuthi benze lokho abawenza nge-last election ukuthi bafuna ukuriga i-election le berigenisa lo-PF. So ayikho yini indlela bamplana ukuthi akenziwa especially laba abaphethe ukuthisila ukuthi bebe lamacebo okubona ukuthi kuyinto engenziwa i-way out ukuthi ngoba izeki sibona ngalile ukuthi angeke ikwazi ukusithathela ukhetho olukhululekileyo. Umbuzo nginawo-ke lapho kubo bonke abantu ongakwazi ukungisiza mphendule ukuthi alikho yini icebo elingenziwa before i-election ngoba khani vele sesizo khala futhi enze khona lokhu yawenza ngi-last election izekhulu mayezahlehluleke upha abantu i-voters roll ukuthi ba-check-e bezibona ukuthi bakuphi ma umuntu yethu uyazi-check-a igama lakhe ezithola ukuthi kwenye i-constitution engasiyo ngisho le-province yakhe sokukhombisani lokho siyakukhetha cela impendulo ma ngingayithola lapho siyabona.
Salibonani badala yesh bafowethu ngiyalelalela sonke isikhathi Studio 7 elizwa lonke bafowethu ngezindawo yesh bafowethu le ndaba yekhaya le yeZimbabwe hayi inzima bafowethu kubuhlungu ukuthi manje sizwa ukuthi abantu babhalisile boname from there bekuthi ba-check amagama abo uthola ukuthi amagama abo awakho lapho ababhalise khona ale nto bafesu yinto enzima mpela lesi yisisimenemene esingenzile manje awukheni umuntu ebhalise sishabe igama lehanje le bekwakatshana kuthi engakwazi lo kuyavota hhayi no lala abantu abakhayela amavoti labo kushi labadla labo badlale ezanupief ayisikho lokho okwenzakalayo manje hhayi ayisikho manje lokhu kuphanje umbani umuntu ungathi zimoshele zikomile kangaka emakhaya imali yokugada ulandele ukuyavota igama lakho khonale umbani ungakwazi ukugade siyakhathana njalo hhayi nolu daba lolwaluhluze kahle mani amabizo abantu ababuyele lapha i-constitution ibuyisele amabizo abantu lapha bezibhalise khona bevota yekelani ukwenza njalo abantu manje indlala lidlala kabi lina abantu ungaphi lolu gogolwane kwakuthiwa ngugawolo wayeyikhuluma lwalo mnyaka phathi ngugawolo mbe kathiwa mbani olu gogolwane manje ugayigusu ya gayigusu ungaphi ugogolo ugayigusu usaphila gayigusu ungaphi Ayi, uthini ke manje gayigosi into mazinje. Usaphila gayigosi ungakho lakhoko. Ngiyabonga bani. Hayi mani. Akele yamulu insiye ngcono mani. Caba ngencono mani. Singamoshi isikhathi sabantu manje ke libhalisa abantu ukubala bule bathatha amagama wele balahlela kaChana. Yini konke lokwenza? Ayisikho mani lokwenzayo mani.
Salibonani Studio 7, salibonani Ntungamili Dube, Dube siyabingelela njani. Azi uyahlekisa okukhulunywa ezami. Baze khuluma ngokuba kwentengo. Bona bayecabanga ukuthi bona amanye amabandla aphilisayo kuyihlekisa kakhulu hlekisa likhulunyiswa nje okhulumayo lokungumeridi mani abamlalasi
salibonani ku-Studio 7 linjani ingabe liyaphila amaqhawa kithi kubalaleli nabasakazi sithi vuka mthakazi vuka abantu kithi sizibuze singaqedi ngento eyenzakala emathibeleni kobomangwe yengwizi kubombambanyika amashona lamachina sebethatha lwalo umhlaba bawuyezo wabo okhulumayo ngoBG okuthi nekahle kahle kusho ukuthi lawo abantu vele kabasihloniphi kabatsheli nduna kabatsheli masebuku kabatsheli zakhamizi wapho ukuthi fuqu nje njengomasunta doko hayi abasihloniphanga nabo abantu impela ngajabula ma i-voice note yami ingadluliswa izwi ngabantu ukuthi sithi vuka mthwazi vuka sokuyisikhathi sethu manje sokuthi ne-air siyibambe noma ijisa
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika iyavungama inkundla kubandla lama-Republicans lapho inani labafuna ukumela leli bandla kukhetho lekhe liqansa kulabahlanu asebeyazise ukuba bazancintisa kuthi abanye abayisithupha babikwa belakho ukwazisa ukuthi labo bayangena enkundleni kumalanga alandelayo umnumzana Tim Scott nguye yedwa onsundu ongusenator kubandla lama-Republicans laye osethe uzancintisa ukuhlaziya amathuba ka-Scott sixoxe locubungulayo zombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni
ye nxa sikhangela lapha ekhaya ngimzwile sibili uTim Scott onguye olilunga elilodwa i-black senator ekhona kuma-Carolinas ngale uTim Scott nxa ngokubona kwami ngingazi ukuthi angabe ngibona ngathi kulicebo likaTrump elokuthi khona uTim Scott ayenza ngathi uyangena laphana ukwenzela ukuthi baxegise ukulwisana kwama-Republicans ukuthi ama-Republicans alwise laphana ngibona ngathi uTrump ulesandla kukho khona lokho ngoba angithi kuza kuthi lo mama uHaley bese kuze kuthi lo jaha uDeSantis waseFlorida yibo abantu okukhanya ngathi bangabantu abaza ncintisa laphana so uTim Scott ukuthutsha kwakhe engathi nje uphomba isivuka mpunzana akungathi kuyasolisa ngoba kangimboni mina uTim Scott engaba ngumuntu lwana olumisana lo Trump izinto zonke zazenziwa nguTrump laphana insurrection into zonke lezi kazange uTim Scott abe umuntu otshengiselayo ukuthi into le kazwisisani layo waba ngumuntu ombambathayo wayekhona la ikona laphana e-White House kazange angimboni engumuntu ongalwisana lo Trump angimboni engumuntu ongatshelana lo Trump akudla ebusika kangimboni kuye kufanele ukuthi khona laphana umuntu okumele ukuthi angene laphana ngu-vice president u-former vice obekhona so nguye obekumele ukuthi angene laphana esikhundleni sika-Tim Scott
lo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula ezombusazwe obexoxa le-Studio 7 ese-Texas khonapha kwele Melika isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela amabizo abantu abaningi abange ibandla le-CCC selilobele umgcini sihlalo wogatsha lwezokhetho lwe-ZEC unkosikazi Priscilla Chikumba bekhalaza ngokungahlelwanga kuhle koluhlu lwabavoti i-voters roll. Amapolisa athi akhathazekile kakhulu ngokuqonga kwezehlakalo zokubulawa kwabantu kulandela udlakela oluqhamuka ezindlini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.